kuzananzelela ukuthi abantu abangenileyo abaphumeleleyo kuma-primary elections ngabantu abatsha abaningi bakhona kuwo wonke amaprovinsi jikelele, kanye kungena abantu abatsha kakhulu laba ngathi bane-experience abaziwayo abadala abaningi abazange baphumelele. So sicenga ngathi kuqakathekile ukuthi abantu laba sibabize emhlambini njengonalawo elokhuzana egweru ukuze sizobafundisa ukuthi kumele usetshe njani nokuthi ukhampene njani benje ubaba upresident abanika iziqondiso zokusebenza labantu nokunye kwakho nokuqakathekile ukuthi yona batshele ukuthi ona hhayi akumelanga kube nodlame kungabi lokuthokozela nxa kusiya ekhethweni. Kumele abantu bahloniphe abantu bahloniphane njalo balethe ukhetho lokuthula nonto lokuthokozela.
Okunye-ke kuyini okuqakathekileyo ngebandla lezanu-p f abafundiswa khona njalo baba befundiswa ngubani?
Isikhathi yesikepo ideological college yibo abazafundisa nama-areas abo atshiyeneyo amanye ngayo-ideology ukuthi abantu iparty yivela ngaphi iya ngaphi njalo ukuthi umuntu nxa semkhokeli kumele aziphathe njani phakathi kwabantu laba abamkhethileyo njalo nxa mkhuza eparliament kumele enze njani lokho kwakha iphathi. Akuningi okuzafunda ngokuthi kuzaba kuqaliswe namhla kenza ukwethela nge-pride. So ziningi izinto ezizafundiswa abacomrades la abangenileyo umbuthano lolo muntu labantu bonke ama-p b members ama-central committee members ama-provincial members ama-candidates uwonke nje umuntu ohambelana lohlelo lokhetho ukhona viki ezaba iviki ebhizi okumalisayo nikuphathi yezanu-p f ngokuthi zacebisana ukuthi kumele usetshenzani lama emakomrades lama yangene ekhathesi.
Kusasa singathi kuyini okumqoka okuzabe kusenziwa?
Iprogram ngangilayo lapha kodwa program zakhona ziyatshiyana ngelanga ngelanga. Kusasa kuyaba lamakulauluhlelo leprogram ngolwesithathu kube lolunye ne-Thursday kube ngomunye lange-Friday kulolunye kuhlanganisa konke okumele kwenziwe malunga ephathi ne-discipline ukuhlonipha nokuhlonipha abantu labo zasebenza lapho. Umuntu ngayinkokheli akumelanga abe nguye oseqhathe owedlula abantu labo abakhokhelayo. Abantu baqakathekile ngokuthi kumele bona bazikhangela ukuthi ibashuthisa izikhalazo zakho nokuthi ukuthi wena ubashuthisa izikhalazo zakho ngokuthi yibo bakufake phambili ukuthi ubathele nezifo zabo nezikhalazo zabo. Hayi umthakatho mhlanje oqakathekileyo ukuthi zibe sonke upresident kuze kuyofika kuma-candidates ade ngikhona emhlanganeni uvulwa and lokhu siya phambili njengangijile kwakhona kuze kuyofika ngolwesihlanu.
Khulumile yini umongameli njalo singathoka umqoka akutshiloyo kuyini?
Baba umongameli khulu vele kuhlale kukhuluma ngokuhlangana kwabantu nge-unity yabantu ngombanyana wabantu njalo nangokuthula nxa kusiya ekhethweni ukuze ukhetho lolu lube lukhetho oluzavunyelwa yibo bonke abangene kulo olungasoze lube nembuzo eminingi ngendaba yokuthi abanye babesithi awukabanga. So this time around sifuna abantu bavumelana ukuthi benze into yokuthula. Of course kuzaba labanye abafuna vele ukuthi bone lapho kulobuhle khona kodwa hhayi thina okwethu sibatshela abantu ama-member zethu lama-candidates ukuthi bahloniphe. So angithemba kula munye ezozama ukuthi aphume esiporweni lezi esesinikwa ngubaba upresident wethu.